AbezCTU bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ukuzotshengisela betshela uhulumende ukuba asuse umthelo wamasenti amabili kudola osekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni lonke jikelele. Besithi kabalufuni olunye njalo uhlelo lwe-ISAP. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela abaqoqayo.
Izisebenzi ziyakhonona zikhonona kakhulu ngokwenzakalayo kumbe singathi ngohlelo lukahulumende lokubatshontshela imali. UZulu uyakwazi ukuthi u-RBZ kumbe i-Reserve Bank of Zimbabwe ndawonye le-Ministry of Finance bethule uhlelo lokuthi bangathola njani imali kahulumende. Abasebenzi kazijabuli ke ukuthi uhulumende ubone kuqakathekile ukuthi athatheleke abayanga.
Umoya uthi izisebenzi azivumelani nomthelo we-2 cents kudola.
Asivumelani lokuthi imali zethu esasifaka emabhanga asisoze sizithole zingamadola eAmerica. Sithola ama-RTGS. Asivumelani lakho ayisiko esakwenzayo.
Iningi lenkokheli zamabandla ezombusazwe aphikisayo okubalisa ele Economic National Democratic Party ENDP athi avumelana lenyathelo labeZCTU ukukhokhela uZulu ekutshengiseleni ukukhonona ngezinqumo zikahulumende asezithatha emizameni yokuvuselela umnotho. Umkhokheli we-ENDP umnumzana Thabani Tigere uthi usekela abeZCTU kuleli nyathelo.
Singalokhu esibanjelelwa sizithulele kuzokwenza njengokuthiwa izinto eZimbabwe zilungile ziright, kodwa umuntu wonke ngaphandle uyakhala. So singasukuma sonke, mina ngithi abantu bonke kasukumeni siyobambana izandla ngabeZCTU, siyenze imatshi. Noma kungenani okuzosilethela khona, siyakwazi ukuthi abantu laba balenhliziyo ezimbi, kodwa kasiphumeni thina ngobuningi bethu basibone sikhona ezitradeni ukuthi hayi asikufuni, asikuvumelanga lokhu ekwenzakalayo.
AbeZCTU bathi lokhu yikuqala kwenhlelo zokutshengisela ezizoqhubeka zisenziwa uhulumende aze alalele izikhalazo zikaZulu. Nxa engaqhubeka eqinisa ikhanda uhulumende engalaleli okuthiwo ngabantu, AbeZCTU bathi kuyabe kungasekho ngenye indlela ngaphandle kokuphazamisa isimo elizweni kungaze kwaba lokwenziwayo. Kodwa amapholisa ahle abhala incwadi yokuvimba lokhu kutshengisela bekhumbuza abeZCTU phezu kokwethulwa ngabogatsha lwentuthuko yezabelo lamadolobho ukuvimba imibuthano njengendlela yokwenqabela ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Encwadini elotshwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi we-Police General Headquarters, amapholisa axwayise abeZCTU ukuba bangaze baqhubeka ngokutshengisela kwangolwesine. Kodwa abeZCTU bathi bazolukhweza emthethwandaba loludaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.